Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali buka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 21 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnomzana Ian Smith wayengcono kulaye balahlekile.
Kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa, hamba ewandle lapha emakhelwane, ama-power station maningi, ama-power station asevulwa, ukhangele echivu khona senza ethiwa yi-biggest steel mine emanufacturer in Africa ikhonapha echivu.
Abasakhulayo bebandla le-CCC bathi abanye babo elizweni lonke jikelele kumele babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 besuse uhulumende osembusweni ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe.
Indaba yethu yaphelela ekhothi, athi sisekhothi, ikhothi yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa imaphepha.
Lebotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lisithi iningi alilazizathu ezilomkanjo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi oyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye baziphuphela. Udaba lokuthi ongcono phakathi kwababili laba ngubani lulumathe enkundleni yokuxhumana eTwitter, lapho abanye iningi abasakhulayo bathi uSmith wayengcono ngoba wabusa ilizwe liphakathi kwezijeziso zenotho, kodwa wenelisa ukuthi ilizwe alizange libe lodubo olukhona, njalo lezakhiwo lemigwaqo eyakhiwa ngesikhathi sombuso kaSmith lokhu kuqinile kulemigwaqo eyakhwa phansi kukahulumende wakathesi othi yena ngemva kwenyanga ezilutshwana nje uthole imigwaqo yakhona isimangobongobo. Umnangagwa esethula amazwi okuvalelisa umuyi uretired Major General Sydney Bebe emathuneni eHeroes Acre eHarare izolo uthe kangeke wafaniswa loSmith ngoba wayeumhuquluzi wenotho njalo ezonda abensundu. Amazwi kaMnangagwa aphathe lodlakela oluqhamuke esililweni sikankosazana Mo Blessing Ali echidungiza ngeviki edluleyo lezinye indaba ezichiyechiyeneyo. Abasakhulayo bebandla le-Citizens Coalition for Change bathi bakhuthaza abanye babo elizweni lonke ukuthi babhalisele ukuyavota ngomnyaka ka-2023 ukuze basuse uhulumende ngoba esehluleke ukuvuselela umnotho welizwe. Lokhu kwenzakala intengo yokudla lenye impahla yilokhu ikhuphuka ezitolo mihla ngemihla. Abongi labongikazi sebekhalele umsebenzi, njalo iningi likhala ngokucithwa kwamagetsi lamanzi mahlayana. Umnumzana Tinashe Kambarami, umgcinisihlalo wokugatsha lwezabatsha kubandla le-CCC esigabeni sakoBulawayo, utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhulumende okhokhelwa libandla le-ZANU-PF ubhidliza impilo kaZulu, ikakhulu eyabasakhulayo.
Sibe le program uhlelo ade silwenza olwe June 16, sikhumbula ama youth awesowethu asukuma ngobunengi bawo elwisa i apartheid eyayise South Africa eyayisibancindezele kakhulu lokhu kwayenzwa ngabantwana abangabontanga eSouth Africa. Yikho nje sikwazi njalo ukuthi injongo yethu njengama youth ukulungisa impilo yethu elakusasa lethu elakusasa elabantwana bethu, sibe lemsebenzi into zihambe kuhle elizweni, sikhiphe lamasela asetshontshile imali yelizwe. Sikhuthaza kakhulu abontanga ukuthi besukume ngobuningi babo beyiregister ukuthi bevote, ukuthi nxa kusiyafika u-2023 sikhiphe uhulumende osehlukumeze abantu. Abantu bayadubeka, bayahlupheka, abala kudla, abala mali, imali abazihola laba abasebenzayo azithengi, izibhedlela zila mithi, akula manzi, akula magetsi, into yonke le mali ayisebenzi yena lawo ma-RTGS abawatholayo. So lokhu abadala abangeke bakwanisa ukuthi bewulungise, but thina njengabatsha njengabontanga esikwaziyo ukuthi laba abantu laba lo mlangagwalezana uPF bamosha impilo yethu eyabatsha. Impilo emoshakalayo ayisiyo yabantu be-TCC kumbe abe-opposition kuphela. Abatsha abakuzana uPF lawo badubeka njengathi, kodwa abakwazi ukuthi bezimele ngoba baphakathi komhlangano ongelale idea yokuthi ilizwe likhokhelwa njani, ilizwe kumele lihambe njani ukuthi into zihambe kuhle, abakwaziwe kutshontsha. Njalo yikho sithe sihlangane njengabatsha sikhumbula iso wethu uprising eyenzakala eSouth Africa. Sikhuthaza labontanga ukuthi asisukumenini sikhiphe uhulumende wamasela, making sure ukuthi ngo-2023 umuntu wonke uyahamba eyevota. Ngikhuthaza abontanga nje ilizwe lonke laseZimbabwe. Ngiyabonga.
Hello ke ngumnumzana Dinashe Kambarami, umgcini sihlalo ogatsha lwabatsha ebandleni le-CCC esigabeni sakoBulawayo. Siphinde saxoxa lo sakhulayo njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF eBinga, umnumzana kudakwashe Mavula Munsaka.
Ama youth e-CCC bona balohlupho olukhulu olukubana bafuna ukumelela ufulumende ukuthi ebayenzele konke. Ufulumende sebacreatele i-environment ukwenzela ukuthi labo benze amabhizimusi abathuthukisayo. Bona bafuni bamelela ukuthi simelela lelo langa lapha ufulumende we-CCC azangena khona, yikho ukuthi ilizwe lilunge, yikho ukuthi izinto zethu zisihambele. Kodwa hatshi, ayisikho. Ngingakutshela khathesi okwenzakalayo kuningi elizweni leli, kodwa bona bavala amehlo, bavala nendlebe ukuthi abafuni ukuzwa okumnandi okwenza uhulumende lo we-new dispensation. Ngunikele umzekeliso khona lapha eBinga, sile ethiwa yi-biggest irrigation scheme yaBulawayo Crown iyarevitalizwa kathesi sokucreatwa umsebenzi eBinga nge-irrigation scheme leyi. Ithi bayalima, bethi belima okutsheneyo beprocessa njalo khonapha eBinga ama-sunflower isiba yi-cooking oil. Kuyenzeka lokhu kusegcekeni, ama-youth amanye siqalise ukungena umsebenzi, amanye azangena. Sile mayini njalo khonapha njengomzekelo iseBinga kuthiwa yi-Mutshesu Coal Mine isanda kuvulwa layo. Abaningi abatsha sebengenile imisebenzi ku-coal mine leyo. Khonapha ku-district abanye baphiwe amabhoti amankalakati, amabhoti ohulumende abalungiseleyo, amabhoti adurayo okumangalisayo. Bayenza imisebenzi eminingi-ningi ekuthi bezithuthukise. Khonapha ngunike nje umzekeliso weBinga, kodwa ungahamba ilizwe lonke miningi kakhulu imisebenzi ecreatwa. Hamba ewanke lapha emakhelwane, ama-power station maningi, ama-power station asevulwa. Ukhangele eChief khona senza ethiwa yi-biggest steel mine manufacturer in Africa ikhonapha eChief. Thina khonapha eBinga sibe senzela igwayisha ngani demo, inkalakata yedamu. Sesicele thina kuhulumende ukuthi hayi eBinga sifuthe amanzi la ahambe straight eyokoBulawayo, futhi eqala ethelele lapha eBinga siyenze i-irrigation yethu silime. Abatsha babhizi kwathesi, bagijima badinga insimu, besenzani ukuthi uhulumende enjani ebasapoti. Kodwa nje kulalaba abakhalayo sikhathi sonke, laba ababe-CCC laba, sifuthi sihlale labo phansi sibafundise, sibatshengise ukuthi ilizwe liyakhwa ngabanikazi balo.
Abanye abatsha abangekho kubandla lezano PF bathi mhlawumbe labo abakulelo bandla bathola ukudla ukuvela kuhulumende lokunye yikho lokhu besekela leli bandla.
Hatshi hatshi izano PF ithi silinika ukuthi linalezithila inhlanzi, aliniki abantu inhlanzi. Iqembu lezano PF linika abakhulileyo abagugileyo under i-social welfare ekafulumende. Abasakhula abakuzano PF bathola umbono owezano PF bathi bebone ulungile bagijima lawo badinga labo ongabaphilisa bayaziphandela bayazidingela imisebenzi bayazilimela abanye bayazibazela abanye bayathengisa abanye bathi inhlanzi njalo njalo okuthiyeneyo akula ophiwa yizano PF. Abe-TCC basibabonayo bayesaba even ukuyothatha izimali kumabhenki bathi ngokwezano PF thina sihambi. Laba kufuna yikukhala kuphela besegcekeni beba ngumsindo besola uhulumende. Abezano PF kathesi ungathiwa kule msebenzi evukayo sebegijima abezano PF beye-aplaya bezingenele imisebenzi. Yikho kwenzakala ebhinga ayavula amakampani ungakhangela kuyakhwa amaloji ayakhwa bayangena imisebenzi. Ukhangele amamayini ayavulwa bayangena umsebenzi. Ngikhuluma nje ekholi sikanda kuvula eyinye elubimbi iyenza kathesi iyalungiselela la ukuthi ivule bafuna ukungena abatsha abakhulayo ama-agriculture activities ayenzakala ku-district kathesi abanye baphiwa ama-outgrower scheme i-Kotko vezilima besenzela izimali zabo abanye babalima umumbu ngahamba endaweni yabo lusulu besupply province yonke idla ivele ebhinga bazisebenzela abasakhulayo. Kathesi uShangani lo engimtshoyo abatsha bayakhuthaza ukuthi bebamba amasimu la betshaya i-irrigation besupply Zimbabwe yonke. Abezano PF bayagijima ngoba bahlakaniphile bayazi ibala lithi indigenization bayalazi ibala lithi empowerment bayalazi ibala lithi patriotism. Kodwa hatshi abe-TCC babona ngani bengenza lokhu ilizwe liphucuke liphumelele i-TCC asozivuse. So ababekukhuluma ukuthi hayi asisabhotijeni asikhangele nini sikhale seceleni akubancedi sebefunda umuntu ozabatshela ukuthi hayi liyafika nini lokho likhala. Hambani lisebenzelana nabezano PF liyakhe ilizwe lonke labo ngapha ebhinga sithi muzethu belekamwibiya tuyagebia inyika yesu mupati wakamba nyika iyakwa abeni bayo.
Alo ke ngumnumzana kudakwashe Mavula Musaka isiphathamandla sebandla lezano PF ebhinga wabekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le ebhinga ekalonga esiyabhuwa. Ngesikhathi kunanzwa ilanga leziphepheli emhlabeni jikelele ele-International Refugee Day eleBotswana lithi lizaqhubekela phambili liqinisa imithetho yokungaphi mahlayana abadinga ubuphepheli kulelo lizwe ngoba lesithi iningi alilazi zatho ezilomkanjo. Inani labeZimbabwe abayiziphepheli kweleBotswana selehle kakhulu eminyakeni emithathu edluleyo. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHaveron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngezomthetho kweleBotswana umnzana Ronald Chamukuni ekhuluma isikhathi sokunanzwa kosuku lwesiphepheli ngomvulo uthi sekungena noma ngubani kweleBotswana ezodinga ubuphepheli. Uthi noma ilizwe lakhe lichothozwa ukuthi alifuni ukunikeza inengi ubuphepheli lizaqhubeka liqinisa umthetho.
Accepting everyone just because they have entered our country and claim asylum when actually they do not qualify.
Asineke sithathe wonke umuntu. Kulabanye abatshiya ukuwayiziphepheli kwamanye amazwe bethusumela kithi. Yinto engikhathazayo.
UShamukuni uthi kumele amazwe wonke aphathisane ukugcina iziphepheli hatshi ukuthi kusinde ilizwe lakhe kuphela. Amazwi akhe aza ngesikhathi iziphepheli ezifika ikhulu ezidabuka kwele Democratic Republic of Congo zabaleka enkambeni yeTongogara Refugee Camp eZimbabwe zachaphela kweleBotswana. Abe-DRC si laba babekhala ngendlala kodwa eBotswana ilokhe ngabanikezi imvumo yokuba isiphepheli ngokugcweleyo kusenjalo kusele isiphepheli ezinlutshwane kakhulu esidabuka eZimbabwe enkambeni yeDuke Refugee Camp ngaphandle kwedolobho leFrancistown lokhu kulandela isinqumo sikahulumende weBotswana wehlisa kakhulu inani lesiphepheli eminyakeni emithathu edluleyo abanye abeZimbabwe basanda kwalelwa isicelo abasikhweze emthethwandaba waphezulu sokuthi bengabuyiselwa ekhaya ngoba bezabhekana lobunzima omunye wayeyisiphepheli okhulumele Studio 7 ongafisanga uqanjwa ngegama uthi impilo isinzima bephila ngokuvikana lwabomthetho
indaba yethu yaphelele ekhoti atisise ekhoti ikhoti yalahla udaba lethu ngenxa yokuthi sasiphuzile ukuhambisa emaphepha siphila kanzima lapha lokho esimelele ukuthi singezwa iUnited Nations layo siyasilahla akulanto abayenzayo kodwa United Nations lugatsho lungabe luyasiprotekta kodwa it seems United Nations is now political. It is a genital of a politician to achieve their political agendas. So there is no one who's helping us. We are just stuck.
Uthi okunzima ukuthi angeke babuyele ekhaya ngesikhathi udlalela soluqala ukuqonga ngoba bona babaleka eZimbabwe ngenxa yezombusazwe.
We are now being treated as illegal immigrants. But everyone yabona ukuthi situation ekhaya isithiba nzima. On a daily basis, abantu bayanyamalala bayatshaywa. Manje kuzenzakalani nxa lathi sesizafika ekhaya so umumo esiwunzima ndoda kakhulu besisicela ukuthi nxa ngabe kulama-organizations angasinceda ngaphandle lapho asincede ngoba yeyisituation esikuyo inzima asakwanisi lokuhamba sasisebenzi akula kudle sila abantu abethu babulawa yindlala
ele Botswana libuyisele phose iziphepheli eziyinkulungwane ezidabuka eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-2019 abanye babuyela bekhonona bekhala ngokuthi isimo asiqonda ukuthi babuyiselwe kukanti abanye sebephendukile elizweni bephila okungekho emthethweni iningi leziphepheli labaleka eZimbabwe umnyaka 2008 lapho kwaba lokhetho lokudinga umongameli olwaludlakela olumangalisayo ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umdlali wokugijima uIsaac Mbofu oweZimbabwe ogijima wacathela abanye emjahweni wenzelwa kwele South Africa kodwa katholanga isicoco lemali eyi 50,000 rands ngoba iskipa ayisigqokile singela nombolo emhlane useze wathiwa nguye owanqobayo kodwa leli phephandaba lithi umpofu kasoze ayiphiwe imali ayemele ayithole iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi amapholisa ayihlulekile ukuchitha abongi labongokazi kade betshengisela isibhedlela seParirenyathwa eHarare izolo kuthi kwezinye izigaba zelizwe abongi labongokazi kabayanga emsebenzini okwamanje ke sikhangeleke ezenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani basakazi beStudio 7 nalezi sakaza njengoba zinjalo ngibingelele bonke abantu umhlaba wonke eliphelele mina ngubhanda moyo kuward 9 kokomokwama village kondolwane lapha ngitasikhuzini imhlolo bakithi izanu iyabuya izokhampena lapha esigabeni sikandolwane inika abantwana utshwala intshengu ingwebu lokho asivumelani lakho singabahlali sithi no sithi no kuleyo mhlolo njalo abantwana bayachayana bathontshelana amabhasikili sithi hayi kungakhampena kodwa kungayenzwa sikhala ngabantwana ukuthi bayadakwa ugovernment ebeyezonika abantwana utshwala sihlupheka kangaka kula maphilisi siphila nzima kangaka besibulalela abantwana ngiyabonga ngubhanda
sanibonani basakazi bo-studio 7 nabalaleli bo-studio 7 ikhuluma lomlilo wasenkaya kodwa ngusebenzani lapha e-South Africa e-Johannesburg engithi eyi khulebo yami ngiyi-1 mhlawumbe nabanye labo bantu sibona ngokufana ukuthi kube kuthiwa ama-elections next year abakhona uNkulunkulu angenele ekuwineni iparty mhlawumbe yoni sibuye sibone mhlawumbe impilo ngaba ngcono ngoba eyi abantu bekhaya badonsa nzima mani impilo laphana ayikho right mani yabona lathi silapha nje sesithe ukukhula saqina uyacala ikhanzi ofika ngenzina khonokho uzosuka lapho nakho lapha nje kuyimali nyana ngesikhathi sokuphelela ekhaya yabona inflaka suke kuthiwa mhlawumbe kuyangena yangene nama-views amatsha lama abona nje ukuthi notuplement into yonke
salibonani salibonani ku-studio 7 igama ngingunkosi namandla chuma ngokuzalwa ngifike eflabhuze insiza ngokuthi manje ngihlale e-South Africa ngithi hhayi siyabonga iy'ndaba zinezisipha zona ingabe liyahlala isiphi indaba njengakhonokho ngithi hhayi abantu bezanu-p f abayekele ukubulala abantu bangabulala abantu esabe umfana omncane uchamisa abayekele ukuchamisa engena esitulweni etshintshi ilizwe etshintshi izimbabwe kukubele ezimbabwe entsha umbuso omusha ngaye sihlale egangeni bayekele lungise ngaye sihlale egangeni ngoba ezimbabwe akuhlaleki into zomile ezimbabwe zomile izinto kungomfana lo omutsha ngake ntshintshe amaxhegu layo ake phumule
salibonani kwi-studio 7 libingelela lonke bantu benkosi bantu abahle bantu abathandekayo thina elisinika iindaba ezimqoka thina lapho esithi sisezimbabwe esingazaziyo kodwa nxa sekukini hawu sizizwa kuhle zonke linjani bafowethu linjani lonke inkosi libusise ngomsebenzi ekuyenzayo mina udabeni lalo ngathanda ukuthi khona ngabe liyaphuma phapleveki ekuseni kwangomvulo ngolwesibili langolwesithathu ngikhophe yabe lilethuba khona kule ndaba lapho engithanda ukuyethula indaba kajonathan moyo kanti ujonathan moyo kuthatha kuphi ukuthi khona uchamisa ule phathi elitsha ibandla elitsha selivulile ibandla lebendlwele likhona sintsha ibizo ngenxa yesenzo sikamonzora lezanu yakhe babe futhi basidlalise kubi ngakho-ke umfana omncane wawufana wakhona kuhle ukuthela abrende iphathi yakhe ngebizo elitsha elitshatshatshatshatshatsha yellow yes ye ujonathan moyo vele angafike linye vele ukuzingenisa phakathi kwalolu daba ujonathan nxa wayengumuntu ngakabalekanga lapha ujonathan wasithwalisa lukuhlubhu ngesikhathi sikamugabe iphosa le-ipa yayingeyakhe angazathi mvuluzela thina come 2023 bazafona ukuthi yelo yenzani sokuyisikhathi sethu-ke kathesi isikhathi sethu kule ngoma le yama-soul brothers ebekezelani madoda sekuseduze lapho esiyakhona and futhi njalo sesifikile siyenza yasawundi ngewoningi mfana ngapinde umfana kangeni ye lani linabantu ezimbabwe yayele phuza ukumanyana sihlupheke sonke kunzima akula nto ekuthengekayo ngitsho ukudla kakukho impuphu kuyini imali kayikho sihleli nzima kamyelo kam 2023 siyanqoba
imekile kundiganda kuphela nshimi munyeke siyazimbabwe ibana akasikwayo kubaakambe ukuthi inkondo zilokuzwayi izeke yabujana muntu amwana abanye yipolitics musho wonzeyo ndikali makani akuyenda kubamba chisi ivantu vabonayi ikukampena mulungu vabonayi ikuzya muzezo wabo kubantu nyina chalungu kambo nankubota kwaye inyika iyapambani kuwo chamba kutegwa wonse muzezo wobote abewazapu abewazanu abewazanundonga abewatirikusi chizobo tiramupulisa nabamusoja nabani zwake uli munyika ya zimbabwe valikule vakachijai mapenza yeyi ani nkondo vili kuzwalo mwalangalako maningi ivantu valokukuta kuzanup balanti banga basomezekwa valya mmali ya zanup vivantu valamanguzu ake yabuja bananyina vivantu valamanguzu ake yabutula bananyina ndipenzitule alyo mulinonyi anso chevovo ningatakwepuyo bujia imali zakuula kuti muntu ajigwe mpuzi asi mmali zakujia kukufozya maticha zakufozya manesa amadhokota vamwe vose vapereka muri fulumende taziope but izakujia vanhu kuti muntu akajigwe puzi imali chamushovori vovo chipi munyikezo ezimatukare kapo kuchinje fulumende kapo fotati vandoma narumbalovo
Studio 7 lijalonge khonakapo tukabili lonke nje elikustudio siyathaba ukwemukela izindaba ezimnandi Hapa siyacela ukuthi akeli kubeze imlayezo le akukhulu lo ukuthiwa kugawule lo akahlale phansi achume uyakwazi ukuthi etsholotsho kwenzakalayo engabe belokhu egijima ekhuluma into zakhe ezingelancedo akusincede ngalutho thina abantwana badubeka imtshele ukugawula akahlale phansi achume sekhulile aran ibhizinisi yakhe engaphungi ukugijima lezinto ezingase zimncede
ninjani bantu ye-studio 7 ithona njani thandekile Dungamili, Ivansi, Ntanonoka, ngiyalicela bantu benkosi kade ngafaka ama-odio amngabalwa hawu ake libale shuwa ngike mphendule ugawulelo kade ugawule uhlala ngaphena ehlala ethokothi lwabo kwaphela khona abantu hawu gawule kambe fike uthamisa gawule ngawena uzaqonda ujonathan ungcono wawalekela ekhinya wena ungezibhuzi ekhinya mbone ngani gawula hey asazi zobuhla banyosi Bye, mando bimtu pa. Nageni wala mawati amya likwena wa saga za matanera.
Allahu ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +12024650318. Ukuzemelika ekuqhubekeni kokuqonga kwentengo ezitolo abanye sebethola amacebo kamongameli Joe Biden okuzama ukuvuselela umnotho welizwe. Ekuqaleni kobhubhane lwe-COVID-19 uBiden wasungula inhlelo ezimbalwa zokuhlenga uzulu ebunzimeni obukhona imisebenzi isivaliwe. Kodwa kukhanya akuncedanga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni seNew York umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami ezomnotho yebo kazimanga kuhle kodwa into ebizela izakwenzakala kungalandaba yokuthi ngubani ongu-president ukuthi ngubani umongameli isikhathi sakhona i-recession yeza akuqali namuhla ukubonakala lokhu kuye kwenzakala I think ama-early 2000 kwazokwenzakala enxa ko-2008 lapho sabona khona i-housing market ingantwa imanga kuhle njalo siyananzela ukuthi lokho akwenzakali eMelika kodwa umhlaba wonke jikelele izinto intengo yezinto ikhwelile ngakhaya izimota zikhwelile kakhulu ama-price ezimota amanye sedouble ukudla emagosa kudura kakhulu ungakhangela le fuel la iyadura kakhulu so uma sisekhaya ukuthi imbangela kuyini imbangela ikuthi vele i-recession iyabuya kulo mqanso kube lokuyehla kube lo mqanso kube lokuyehla owathe singathiwa siyaqansa ngobuzima njalo siza kwehla ngokuhamba kwesikhathi kodwa ungathi uyabheka impi ye-Ukraine i-Russia iphambanise kakhulu i-supply chain yokudla
manje ngokubona kwakho singabona na ilizwe leMelika lisiba kusibanga esiphose sihambelane nalokho esiyasikubone kwamanye amazwe
hayi ngombono wami angiboni ilizwe leMelika lisiwa lizwe lichaya ngamadolo phansi ngoba ilizwe elile mthetho ethize ilizwe uma sikhangela ama-reserve bank alapha ayasebenza gadalala ukuthi alungiswe ezomnotho sikhuluma nje siyabona baya-adjusta interest rate bazama ukuthi be-correcte izinto yebo siyabona o-stock market siyabona ama-bitcoin esiwa kodwa iqiniswa ukuthi kumele lokhu kwenzakala ukuthi belungise izinto ngoba bona i-housing market isikhwele kakhulu abantu bangasifanelisi ukuthi bethenge izinto so mbona ngani kuzalunga okuyinto kwakhona yebo kungaba le-recession akuqali namuhla izabuya ihambe so hhayi elemeli kambonani lama-safeguards aqinileyo mbona ngani imithetho yalapha le ngatsha ezikhangela kweze-economy zizobheka zilungise kwenzela ukuthi uma kusonakala abantu engadubeki kakhulu
Alo ke ngumnumzana Busani Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abasakhulayo abathi owayeyinhloko kahulumende eRhodesia umnumzana Ian Smith wayengcono kulaye bayaziphuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.